umnyaka lo esiya kuwo esikhangelane lama-bill lama-act afana layezida lama-act afana le-freedom of information njengani intatheli zindaba kumele likuthakazelele kakhulu lokhu khona kuzaba le-bill elibuyayo elizathiwa yi-cyber security bill lelo-ke ithemba lami liyakwazi ukuthi liqakatheke kangakanani empilweni esesiphila kulezi zinto so ngibona ngazathi ubaba umnankagwa uzama ukuthi uhulumende ahanjiswe ngendlela ehambelana lezisekelo zomthetho lombuso so ukuba qotho kwakhe lokumanyana kwakhe labanye sisithengisa ithemba simbone esiba nabantu ababenisane laye kuma-elections awadlulayo ngohlelo lwe-polar sabona kulokuzwisisana kakhulu okukhona phakathi kwakho kodwa sibone ubaba umbekesi kanjalo lapho esezama ukuthi ayenze ukuthi abanye abangakabi seduze lokukhulumisana lohulumende ukwenzela ukuthi abantu babonisane bancedisane basondele ngibona ngazathi lokho kukhomba ukuthi umnyaka uzaba umuhle esithi
ye kodwa-ke abanye abantu bayakhuluma sele bathi ye ungakhuluma ngakhonokho kwamabhili lento ezinjalo kodwa okungabamba uzulu sibili kakhulu kuyini obona ukuthi sibili hayi lapho kuyaguquka phela abantu bade abayenelisa ukuthenga ithukela abayenelisa ukuthenga isinkwa akula nto abayenelisayo babaputhi
ubuze umbuzo omuhle kakhulu mdakababa lapho ngiyabonga ngithanda ukuthi ngiphe ithemba ebantu bezimbabwe ukuthi ithemba lizavele kuthini ifakeni amandla lokuthemba imali yethu akula lizwe yithi elisebenzisa imali yamanye amazwe akula lokho kungalinganiswa lobaba olobolee wakhipha iy'nkomo zakhe wathiwa nangumntana wethu siyakubusisa baba hlala libe le muli kodwa ubaba uyabuya kuphela ezoletha amashukela kube lobunye ubaba obuya ezokwenza ukuthi kube labantwana ekhaya akungeke kwenzakale ukuthi abantu basebenzise imali yakwamanye amazwe kube yimpilo epheleleyo kwaba lesikhathi sokuthi imali yethu kuthiwe asingeke senelise ukuqhubekela phambili siyisebenzisa ngomnyaka ka-2009 ngemva kokuba kubonakale ubunzima buka-2007 lo-2008 obabona sifika kwamanye amazinga amangalisayo alesi yezi okuba lemali ezingabizekiyo ezingathengiyo njalo kodwa lapha sekuzanywa ukuthi indlela esisenza ngayo imithetho kumbe ukuhanjiswa kwezomnotho kumele ibe yindlela esetshenziswa umhlaba wonke jikelele ngoba ngibona ngazathi kwakulesikhathi esasisebenzisa khona indlela zethu ze-economics ezingahambelani labanye abantu konke lapho sesilosiqamfundo labantu abacebisa isiqamfundo lo mongameli oyaziyo i-business le-economics ofuna ukuthi our balance sheet izinto zibe ngendlela ebalulekileyo so lapho sekusitsho ukuthi singaba le mali yethu abantu sebeza kwenelisa ukuthi babe le themba lokuyinika amandla ngokuyethemba because i-economy is about faith i-economy is about trust